kuvidiyo kuyakhanya kulomama owayekhuluma osamutsha kulo jaha owayekhuluma ilisi yamabizo abantu abaphatheka kulesi sigameko sokuthaywa kwabantu abadala bethethesa icala lokusapota kumbe kuba amalunga ebandla e-Citizens Coalition for Change. Ludaba lusegcekeni amalunga wonke ebandla le-ZANU-P F achalabo bantu aphuma ku-social media kugcwele kumele ukuthi nga bona laba abaphumayo ilisti yabo siwabona sebevanjiwe, kodwa-ke siyakwazi ukuthi eZimbabwe amapholisa asebenza nebandla le-ZANU-P F. So kuyadanisa, kodwa-ke njalo kumangalisi. Ngiyayibona indaba yangikhona abayibo abatshaywayo lezihlobo zabo sokuyibo ababotshwa sokuthiwa yibo abaletala njengalokho kwenzakalayo enyathini esithingwiza yikho sizabona sokusenzakala lakhona ngale mrewa. Akumangalisi lanxa nje kuyinto edanisayo. Amapholisa-ke siyakhuthaza ukuthi ayenze umsebenzi wawo avikele uzulu wonke weZimbabwe, angangeneli kozombusazwe njalo angakhangeli ukuthi lo umuntu ngalephi ibanda. Isicala kube licala, umuntu ngephula umthetho kumele abotshwe, kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla kwezombusazwe. Kuyadanisa-ke kakhulu ukuthi kuthiwe ukuthi umuntu yedwa ungumuntu omdala, kodwa-ke abantu abatsha ababetshaya abantu abadala wabonakala wakhona kuma-videos. Lelisi yangikhona ikhona wayebize umhlangano lowo kuyaphuma ku-social media ukuthi ngubani. Lalapho konakala khona i-video sihanjiswe eshekshekhawuze eHarare, kuyazakala ukuthi bagcina sebesilwa ngokwama-factions, yikho yagcina isilikha leyo video. Kuyadanisa-ke, sikhuthaza amapholisa ukuthi ayenze umsebenzi wawo, ababotshwe bonke-ke abaphatheka kulesi sigameko sokutshaya abantu abadala besikheswa icala lokuthi bangamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change. Ikanti isisekelo selizwe sivumela ukuthi kunye lamunye umuntu abe kuhlanganiswa ithandayo ayishisayo.
Abanye bathi amapholisa nxa ethe abopha umuntu kuzehlakalo ezinje kumele akhulume ukuthi umuntu obotshiweyo ngowezanu kumbe ngowe-CCC. Kuqakathekile yini ukuthi ngabe atshile ukuthi ukhululo ole-67 years obotshiweyo ngwaliphi bandla?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe khona lokhu umphakathi ubekwazi ukuthi liphi bandla elitshotshozela kumbe elingena ku-violence elitshaya abantu elimaza abantu elingavumela ukuthi abantu-ke bahlangane bakhethe inhlanganiso abayithandayo. Kulilungelo likazulu eZimbabwe ukuthi abekwazi ukuthi bavela ngakho. Kodwa-ke lowo khulu kambe yebo kambe ngabe kotshiwe, kodwa kuvidiyo kasimbone phuma asibonanga kulokhulu kwayeqhela ubhulo-ke ebhula izalukazi lamaxhegu besethiswa icala-ke lokusekela kumbe lokuba amalunga ebandla-ke le-Citizens Coalition for Change. Yikho-ke thina sesithi ukuthi bonabe sababona phuma kuvidiyo besenza lobu bubi sibabone bekuthabatha bona labo. Kodwa-ke yebo kambe sizezwa-ke ukuthi ukhulu lo wenu wethesa liphi icala njalo sizwe lokuthi ungaliphi ibandla, simbone lesithombe sakhe ukuthi umuntu omenjani, ngoba izithombe zalaba benza udlame lelisti yabo siyababona-ke baphuma ku-social media. Abanye sababona yebo kambe bephuma njalo kuvidiyo besenza ububi lobo.